Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhla ka 18 Nhlolanja 2020 ngu Fats Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu, zvakakosha. Let's not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Uzulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ibunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyane wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano ukubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesigugula eBinga. Uhulumende uthi amakhuphoni okuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ikunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo yama wireless ele World Radio Day. Umphathi ntambo obona ngezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa ukhokhele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru enkabazwe lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kumawayelesi loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama-community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezitshiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye kumakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisi weBhebhe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Thina njengamakhosikazi media namhlanje sihlanganela lomhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokuthi labo bazwakale. Leli langa lihle kakhulu. Siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje. Sokusitshengisa ukuthi khona ama radio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise. Kodwa njalo sizithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankasa ukuthi khona eZimbabwe sicela ama community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akulamali abazabe bezikhupha kodwa i community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazo weGetshenge ePlumtree umnumzana Thomas Sithole uthi lokho belinde ukuthola isichenxe sokusakaza ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokho kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabelweni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye baseSouth Africa, eBotswana, eEurope, eAmerica. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo. Lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
Uhluphe saselalo ikakhulu lapha eZimbabwe nxa siqathanisa namazwe angamakhelwane yikuthi imisakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Nizakunika isibonelo sendaweni njengasePlumtree nje sokufika iminyaka engu-40 ilizwe lathola uzibuse baloke belalela imisakazo yakole Botswana.
Umsakazi weSkies Metro FM unkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukuqakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio
uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona, lapha ma newspaper angafiki khona. Iradio icakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami, ngabe kuthiwa izakhamizi siba lama radios abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe, kuhlale kukhona ukuze kungapheli. Ngoba phela nxa ungadulaleli iradio uzwe kuthiwa esigabeni sakenye kulento enje enje enje, usukumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale. Kathesi sikhanya indaba le esebhinga bele radio enye yabo bebebezabe bezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo, behambe bephepha lapha kumbe lalaphana.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe, umphathintambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni unkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqakathekile ezweni lekuletheni intuthuko. Ngakho ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba, loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu zvakakosha. Let's not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhlaka 13 Nhlolanja minyaka yonke, ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, i-UNESCO. Indikimba yokunanza ilanga le-World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabaningi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi zokuxhumana phakathi kukaZulu, iningi lazo zingezebulenjini. Iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthi ukulula amagagase ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa, ikakhulu eyezigaba ama-community radio stations. Umlondo lwezindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu lathi lozibuza elizwe leZimbabwe kalayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations asewaphiwa imvumo lo amalayisensi okusakaza nxa yemithetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenza iZBC lomsakazo ozimele iRadio VOP, umnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi ezwe amazwi achiyeneyo avela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe ufuna ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa ke hatshi, ayisi injongo yemisakazo. Injongo yemisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile, besitsho lokho abangabe bekukholisa lalokho abangakuthandiyo abangakukholisiyo, ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle, thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi kasenze izinto ezinhle.
Umnumzana Fosa Dongo sokukela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi uhulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli.
Iradio umsakazo iqakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika. Ungananzelela umsakazo weradio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana uziqhubele umsebenzi wakho, uzitshayele ugatshopo wakho kumbe uhlakula. Ngakho ke lokhu isaqakathekile kakhulu.
Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, unkosikazi Vivian Marara Jangaja uthi bayathokoza ukuthi uhulumende uselungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe lemisakazo, esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo.
Sithakazelela okwenzwa nguhulumende ukuthi usenze ama steps ukuthi ama community radios ebe khona. Singakhangela since July oka 2019 So kube le Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona and upermanent secretary o Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services uMr. Nick Mangwana se wakhuluma ukuthi uhulumende ulama licenses angu 40 azahamba kuma community radios, but ku 2020 bazabe bekhangele 10 ama communities ukuthi bebanike ama licenses. And nge Friday ya last week seba publisher ama regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba lama community radios bebe kwazi ukuthi banga apply njani lokudefine ama terms ahambelana lokuthi i community ngokwayo kuyini and i community radio ngokwayo kuyini. Njengendaba yama license fees abaseyifakile ukuthi ama community radios kumele bebhadale i application fee e 8500.
Unobhala ukugatsha lobona ngokukhishwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzimisele ukupha imvumo yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulelungelo lakhe.
Urongwa hukupa malaisense wawa pachiero chapa msoro. Tatuwa pedo pedo izosi. Panga pane dambuziko.
Uhlelo lokuphiwa kwa malaisense. Solo kusibanga saphezulu. Beku lodubo lwemithetho. Umthetho esasilawo wawunga 2001. Bekumele senze imithetho. Sesenzile umthetho uphume ngolwesihlanu oludluleyo.
Kodwa umsekeli wesikhume se-MTC uMnumzana Luke Tambo Zinyoka uthi uhulumende we-ZANU-PF kasoze alethe inguquko elizweni.
We are celebrating World Radio Day amidst a very sad and debilitating circumstances where we are only hearing from the same voice.
Sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu. Sizwa ilizwi linye. EZimbabwe akulalanga le-radio. Lilanga lemisakazo yeZANU-PF. Bakhuluma ngeZANU-PF lomnangako. Imisakazo yethu ikhuluma ngeZANU-PF. Akusoze kube lenguquko. Amalayisensi amaningi aphiwa abantu beZANU-PF.
Ngomnyaka ka-2001 uhulumende wethula umthetho we-Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ eyiyo elawula ukusebenza kwemisakazo njalo okumele iphe imvume yokusungula kwemisakazo ezimeleyo yezigaba. Inhlanganiso ezifana labo-Media Institute of Southern Africa, MISA, labo-Zimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, sezineminyaka zizama ngazozonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athukulule amagagazi zisebenzisa isisekelo sombuso welizwe, kodwa lokhu kuyizindaba phendule. Lokhu yikho okwenza imisakazo efana labo Studio 7, Shortwave Radio Africa, Radio VAP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uzulu athole imbiko eqotho ngokwenzakala elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadelizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla kanye lokudla. Kune izulu lesikhukhula kwezinye izigaba zeBhinga ikakhulu eNsungwale lakhukhula izindlu, amabholoho lemigwaqo, njalo iningi liphephe ngokukhwela ezihlahleni. Umfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, uchasisela uSithandekile Mhlanga oweStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi siletheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukukubuthanisa ukuze kuhanjiswe eBhinga. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili, sithengisa abantu umonakalo owenzakalayo phandle. Sinabantu abafundisi abahlala khona ngale, yibade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani, ukwenzela ukuthi Zimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi kulodukozo olukhona. Sile nhlanganiso evele ikhona ngapha koBulawayo ehlanganisa amabandla wonke, yiyo esifuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sibone ukuthi singenza njani. Kuze kube lomonakalo etsholotsho, sasebenza sonke, sathumeza ukudla. Kwaba lomonakalo etshimanimani, sasebenza njalo kwathunyezwa. Nakathesi lapho esidinga leso sihlanganisa amakhanda ethu, sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla. Njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu, kodwa kube yinto eyenziwa ngesiphandiphandi, ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badidikelwe yikhula abantwana abancane kulabo mama. Ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesiphandiphandi, kusetshenzwe mashinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlala. Kulamabandla esibeneyo aqoqa ukudla, so sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini.
Kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu?
Sikhangelele ukuthi kube lengubo, sikhangelele ukuthi kube lezigqoko, njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima. Ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzuko yezinto ezingakhangela ukusiza omama. Njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane, abantwana abezimoto ezidikelwe imizi yabo, bathathele isifuyo, bathathele ukudla kwabo ngamanzi. Njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala, nxa kunamabandla alamathende, ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo, kungabe kungaba into engasiza abantu. Njalo siyakwazi ukuthi uhulumende la ubesengenele ezama ukusebenza. Into esinyanzelileyo ukuthi njalo esiyivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokuphangisa, ngenxa yokuthi abantu abakhona ngale abaningi abalakuthi abalalile.
Lo-ke ngumfundisi uSenis Vanda, umkhokheli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumagagasi awe 909 AM lakushortwave 12080 laku-15775 kilohertz ushortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzweni bomama, sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqakathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaya esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ungene ezitaladini jengisela ifuna wonke amalunga ekomishini elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekhansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba eye-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele-Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lama-Democrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika, uTroy Price, usechile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections. Kudingwa ozamela ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalo nyaka. Uhulumende uthi amakhophoni okuthenga impopho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempopho elizweni jikelele obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempopho ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasacholayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 eyisindo seshumi lama-kilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu? Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF Nomnumzana Joseph Chuma, onguye osungula lingxoxo.
Into eqabe ukuthi nxa uhulumende ebone into wayifaza singasukiseki ngayo, sinokunye okungcono esifanele kungasebenza, asikufake empela etafuleni ukwenze into nako ulungiswe kuhambe. Njalo futhi sinomcabango ukuthi bona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba. Awusuze kufana nokwenziwa eHarare lalokho kwenziwa lapha koBulawayo, kumbe uzenziwa eCholocho, kumbe uzenziwa koMrambinda. Mina lokhu ngikukhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo. Ngathi hayi, koBulawayo lapha mina ngibona ngathi imbuku leyo ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini. Asimele ube lokhu sifake ezitolo ezisedorobheni zana, ngoba yizo ezigcina zikhipha impuphu igcwale emakethi labana sezithengisa emfikeni omnyama lwaba ukuthi i-black market. Azihambiseni impuphu lezi emalomithini lapho esihlala khona, ezitolo zethu lapho esithenga khona. Lapho engikwazi kona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi ihlala khona ephelandaba kumbe eminyela. Nxawe uthuma sibonakale ukuthi efuna ukuthuma le mpuphu ezingu-20 sokuthi hawu kanti uthuma suzamani. Kodwa nxa uthuma ngangena labana ngoba kawazi ukuthi imuli yake vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake mpuphu ahambe endlini. So ngisiba ngcono nombono wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminister wethu lapho koBulawayo uhulumende lawo uwamukele wona lowo mbono, yinto esizayenzakala lapho koBulawayo. So hanta kwenti akusho ukuthi nxa uhulumende ngatiyesele zamakhuphoni so inkosi yomele kubanzi khona hanta wona vele sokucast in stone. No, umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emaduzaneni abone okufitshane. So kuyaqondiswana kuhle kufaka imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo.
Ye, nantu daba babangwena.
Aphela nguziba uthi mavele yalo ukuthi coupon kayisebenzi. Khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho. Kodwa okhona madoda ukuthi izalo PF le ebusayile sebephelelwe imizamo. Into zeku zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian, ngama-communist kudala ngama-1930 something, sekusokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu, kalilimu mumbu. Umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo. Uhulumende kwezanu-PF uzama ukubambabamba zonke izindawo, kabayekele lokhu ukuba belokhu bekhontrola izinto besenza ama-subsidy, kabavula umsika abantu. Nganxa ngifuna ukuyathenga umumbu, ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impuphu ngibe layo. Lokhu uba belokhu bekhontrola izinto, ungazunika ukhuphoni uyahamba uyolithengisa emsikeni omnyama, akuthithi lutho. Kakungena engqondweni yabantu bezanu-PF ukuthi ukukontrola, ukuba ubamba ubopha umsika ngesitlobhu akuncedi lutho, akulethi kudla. Ikhuphoni vele yinto yokuthi alilungisi mumbu, liyathatha nje umuntu ayelithengisela omunye umuntu, hatshi sokuthengisela ukuthi abantu bezanu-PF uphelelwe imizamo lapho madoda.
Baba Chuma yakhuluma lapha umnumzana Ngwenya uthi hhayi abantu bezanu sebephelelwe imboni.
Usela wenkosi yabona ucumile, yabona izami iyayizonda kakhulu. Hambi apa leno kuhle ngoba baki kwesikhathi bayazinoleja bethi hayi izandi yesiyenze lokho, kwesikhathi bethi hayi ikhulumende ibe separate. But nxa sokukuhle bafuna bethi hayi ikhulumende ivele yedwa, nxa kukube bethi hayi yenze lokho. Anyway, into engiluthile kona ngathi hayi asikuthi ndoda yikuphelelwa, ngikubonisana ngoba ntoyabona abanye abantu abafisa imbono naleyo ngamasivu 70 abanjengami layo usitela wayisikhathi asikwazi nokuthi basupportani bekonaphana phakathi nokuthi bona waye befake kona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimaza uhulumende yena ephakathi kwafana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo. Asibiseni imibono yethu nxa imikhuphoni sibona lisebenzele lisimhle ukuthi hayi lisebenze lapho lisebenza khona, hayi abantu bavunta kuyasebenza kusebenze ukuhle kunjeyano ngeprice. Ukusubsidiza babasiyela vele kuyafunakala. Uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi yikhona okuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidizela abantu bakhe ngoba vele antini usebenza ngemali evele ebantwini yona lana kuthiwa ngama-taxes. Uhulumende olalelayo kakhulu angaze mona uhulumende olalelayo njengoprezident wethu umdala wami uyalalela lokaowea ngikhuluma sokusase uyabe lapho ezolalela abantu balapha emathebeleleni. Into eyangayenzakali kudala seselobaba wathiya bamgalo wayengajame ukubuya kakhulu lapho koBulawayo. But lo wethu lo hawu hlale esifikile njalo nje lapha koBulawayo azalale le state house. Sesikwazi ukuthi state house iyalala lapha sifikile efuna uzolalela abantu bangapha emathebeleni. So asimtsheleni, asibatsheleni abakukhulumenda abathi akunani le card yesandla kulani lani kulani lokuthi wena uyisakhamuzi sesigaba sithizi nxa ngwephumula ingafikela ephumula east kocover siyibone nathi imbuku ibuyile aso sivume njengezihlalo zephumula east ukuthi sibone amanye ama-rolles esiye emuva esithatha esihamba but nxa isetown lapha bafikela banobona ama-rolles esithatha futhi eseyikhipha kwi-backdoor ngale ungababuza ukuthi hayi sihambisa kwenye ishopeti ethize esemganini sihambisa kwenye ishopeti esemagwegwe uyaphelela phela lawo iphawu but nxa isifike emagwegwe sesithi hayi hayi vele imbuku lesi sizoyelile emagwegwe kumele ithenge yithi abahlali balapha emagwegwe anto mna that's another way ekubamba i-corruption lokuthi yona impuku itholakale ebantwini bonke so singapho kuhlala ngokuzonda ngobe sizonda izanto yobusomazi vele konke ekwenzayo vele awusaboni into enhle ngayo akula asisiki indawo sinye kanjalo
ungasigqibela mnumzana ngwena
ye mina ngithi mina ngilokhu engichasisa ukuthi impuphu iyayikhona izanu-PF uhulumente wezanu-PF engakakhulumi ngokusubsidiza bakho ukuthi nje besithi subsidiza yahle yanyamalala ukuthi ukuthi kuyahambelana la mapholisi akhona athi umfika kavuleke abantu bathenge umumba lapha abakuziwa khona balungisa impuphu yabo bathenge impuphu laba abafuna khona abantu nxa becomputha yehla
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu-P F umnumzana Joseph Chuma bexoxa lapho lo Chris Gande owe-Studio 7
Maphimbo amnandi ngempela asekhona amatshitshi yiso isihloko sengoma leyi siphiwa iliqembu lembube iLet Speed Black Mambazo walikhokhela ngempela leli qembu okwamashabalala asithi kalale ngokuthula singakagqibike uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje kuZulu weZimbabwe umanyelo lamanye amazwe womhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga uhulumende uthi amakhophono okuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi lingayikhatshana iLife Talk iza khona manje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.